uhulumende lo phethe umbuso lo laba abaphethe izikhali abahluthune umbuso kubaba omgabe baphila kwabo umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke okubonwa ngabantu bonke elizwe lonke bona ungathi abakubona yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho wena ube nezinkinga eziningi njalo wenze izono lodlame oluningi ngobana iqiniso bayaliphika belibhekile ngamehlo beqambele uZulu amanga baphinde nabo baziqambele amanga yikho umfanekiso esiwunikezwa ngulo baba uZiyandi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu konke lokhu ngemva kwama-elections langama-protest ladlulileyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu which is i-denialism lephupho lonlelo engikhuluma ngalo ukuthi baphila kwabo umhlaba okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobugangu njengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthi ngamazwi akhe la.
Okunye mnumzana okukhona ngalabo abantu esingathi ukuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngayo. Laba abantu ngathi abaphiwanga ekuhlakanipheni la kucwepheshe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lo mbusa kabi phakathi komphakathi. Ngakho ziza kwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakami ngenyawo ezimbili. Kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba uMnangagwa uzothola ukuthi kulobumpumputhe lobuthundu lokungahlakaniphanga okuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi insuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi insuku kuyamdinga ucwepheshe kuyayidinga inkalipho njalo kuyabadinga abantu aba-up to date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi balayo ucwepheshe lokukhalipha lokunanzelela lobuchopho bokuthi baqhubeze leli lizwe phambili.